kwenje sibona ukuthi kube nomonakala kakhulu wenzakelesa. Sesibona ukuthi bakhona abanye abenhlanganiso ethiwa i-medical mission abazama ukuthi betholeke uncedo, becele ebantwini ukuthi bebe loncedo lokuthi bangahambisa kulabo abalahlekelwe zimpahla lakho konke. Sasesithi thina njenge-Center for Innovation and Technology singenelisa ukuthi sibancedise, sicele abantu bakobulawayo lezindawo eziseduze ukuthi abalakho elesifiso sokuthi bangadonetha belethe-ke into zabo kithi, thina sesizahlulisela phambili-ke kuyefika kulabo abafuna uncedo.
Kodwa sikhuluma nje abantu bayaletha yini okokunceda?
Yes, sesitholile ama-phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama-donations ngisanda kuthatha izigqoko lokunye okuningi-ningi makuma-students e-NAFT abathe bona lapho bafuna ukuphatheka. So kusasa I think ngizaba 1 or 2 ama-pickups lapho ngizabe ngidobha khona izinto abantu abafisa ukuthi bezidonate.
Abantu kobulawayo bazwisisa okwenzakalayo, sibona ukuthi kulezo sigaba kukho okuningi okwenzakalayo eMathebeleni.
I think abantu bayazwisisa into ekade isenyuzini le endaweni eziningi, abantu bakhuluma ngakho ku-WhatsApp. So abantu bayakwazi ukuthi kuhambe njani, bakhona abanye abahambe lesifiso, bakhona abanye abangabe sifisa but bengelakho okuthi benike. Into engikaliwe the report okokugcina lapha just a few minutes ago bebesithi izulu leli lingafika kuwo Mashonaland East lasemaswingo. Ngingazi ukuthi lingafika yini lapha but ngiyakhayeliwe the report yebulawayo le Mat South bekungani nje soze kube lohlupho singazi njalo ngoba akula muntu oyi-control le ngomumo womkhathi uyatshintsha anytime.